Ungakhangela i-anti-corruption index uzabona ukuthi iZimbabwe ikunumber 149 out of 180. Usitsho ukuthi iZimbabwe isasekhatshana kakhulu. Indawo zenkohlakalo zilokhe zisihlupha lapha eZimbabwe njengoba uyabona ukuthi umkhonomi wethu awusebenzi kahle. Kukhanya silo msebenzi omkhulu kakhulu okumele siwenze ukuze lathi sibonakale njengabantu oqala abalwisa inkohlakalo, kodwa owesibili abafuna ukuthi umkhuhlane lo owenkohlakalo uphele.
Uyinhlanganiso kumbe uhlangothi lukahulumende olweZimbabwe Anti-Corruption Commission lilubona luphathisa kangakanani ekuqedeni inkohlakalo eZimbabwe?
Uzabona ukuthi iZimbabwe Anti-Corruption Commission iyasebenza kakhulu, kodwa udubo olukhona oluye lwakhulunywa ngowaye emgcini sihlalo uMamoloi Mathanda-Moyo ngelokuthi iZimbabwe Anti-Corruption Commission ayila mandla awe-prosecution okuhambisa abantu emthethwandaba. So iyazama iZimbabwe Anti-Corruption Commission, kodwa kumele inikwe amazinyo sibili.
Indikimba yalo nyaka ikhangela kakhulu abatsha. Libona sengathi abatsha bayaphathiswa na ukuthi bazwisise udaba lwenkohlakalo njalo bengafuni ukuphatheka kunkohlakalo? Singabona na ukusiba lela kusasa elihle elingela unkohlakalo eZimbabwe ngenxa yokuba abatsha benelise ukunqoba kulolu daba?
Kuqakathekile sibili ukuthi abatsha bafundiswe ngendaba lezi ezenkohlakalo, kodwa udubo esilalo njengeZimbabwe i-economy engasebenzi kahle. Abantu bayacina bengena endabeni lezi ezenkohlakalo ngoba baye bebona ukuthi iyo yodwa indlela engayenza ukuthi labo baphile. So kumele sifundise abatsha, kodwa kumele silungise njalo umkhonomi welizwe ukuze abantu bengacabangi ukuthi bengaphumelela ngenxa yenkohlakalo. Njalo kumele sinqakwe ukuthi kunabantu esibathole besenza inkohlakalo, kumele babotshwe khathesi. Ngibona njengani abantu ababotshwa ngenxa yenkohlakalo basasebalutshwana kakhulu, kodwa inkohlakalo siyabona ukuthi ibhahile lapha eZimbabwe.